So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngitunkiwa ne-national hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politics Bureau. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathi but hayi unkiwa yena ngokwakhe ku-national hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eyezulco ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi nemichova esebenza phansi kwayo.
Abantu begada amabhasi onakazuko bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bazenzela.
Abalwa imvi yenkululeko bekuviyo lezipha athi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi u-Abraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngujikelobhanqa 0-0 lele-Mozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wentezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele-COVID-19. Leli gciwane labulala abangamashumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ngokunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmos Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela i-COVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolo. Umnumzana Sifanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kubakhona abanye omthola vele sihambela ngela mask. Bese siba la inale challenge nje ekhona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask wabona ukuthi nayo aseyidanger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athola seyigqokile sinyama singcolile khonkhana nje kufaka lo muntu njengagqokanga imask. Leso vethi is a danger on itself kodwa kulethwa yibunzima esiphakathi kwabo, the economic situations, the different times, ukuthi umuntu akwanise ukube ethola etshintsha that mask kuyokuhlupha.
Admo, udaba lokuminyana kwabantu-ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane. Abantu bayahlonipha lo mthetho na?
Ya kwezinye isikhathi but we have seen ama-church thola begcwele ama-church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zilandelwa. Then abantu bagcwele kuma-open space babuthene benza abakwenzayo
ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapolice bazabe bebhodabhode endaweni esijeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Ngabo umthetho esikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumbe ama-outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababezenzela into zabo but bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then le ama cases ama bus e transport uzupho uzuphena ngokwakhe ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. Izupho positive carries around 70 people nxa le bus leliya kusho kungumbutho omkhulu odlula even ama restrictions afakwe nalawo awe COVID. Then le ndaba lezi zokugeza izandla lama sanitizers yesikuma big shops. Ama big shops are okay, OTM, siyabona hayi kulandele zwa but kulona ngama small shop okunyokuyimishina lokho akusasebenzi kwesinye isikhathi even ama sanitizer akusahambi kakuhle ngezinye izinto lasezitholakala kuma lockdown lo laws sithina singalandelelwa.
Mhm. Ayi atmo isikhathi sesesidlule ngumangoyi ciba lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi ukusebenza kwethu ukungabi lokhana okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlangana lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona akakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamuzi seKwekwe ubexoxa no Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakuvulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namhla ngoba iningi belilokhe ligijimela ukuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezobukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ukuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazukho isiqansile. Abantu abaningi kwele emzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abatholi imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhanya ngathi iyachaka kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo ke lezisebenzi lazo imali eziyithola eziqhatshiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi nayi-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezo ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezo ama-private abantu bathi ngumshikashika abayenxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 pond. Kodwa ke asiyo nto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ugada lezo mota la abantu labangenxa bafuthi imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene siwile behlezi kanzime kuleyo mota bevayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe ngasiphiwe esikhathini esinje lapho esihlase khona umkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ubana njalo sinanzelela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-36 akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi osokubangela ukuthi lo mkhuhlane qhubeka kumemetheka. So awusiyo into enhle
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho. Ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, abantu sebekhulumile. Khona kwani ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabani. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo eZimbabwe kade esinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-6 kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-6 ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu nanzela lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kazuko bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bayazenzela, kodwa-ke kumbe kusemthethweni kumbe kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yezuko ngaso kusenziwa njalo bayabona ukuthi hayi uma uhambi ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa kuqakathekile singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumele kaningi sokusiphinde befana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni kuye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi ngafuna ugada imota leya kumbe angifuni ukugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bangabagada uzibuke okukhoza lolu hlupho. Kube le competition ukwenzele ekuphetheni kwezinto zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela umuntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelayo ekobulawayo. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi umnumzana Abraham Kiwani owaba ngomunye wamalucatsha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UNkiwane wathethwa nguMoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakulezambia loJoshua Mkabuko Nkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kweleTanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana nalo Sikhwili Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Iro kabuyenziwa ungezokutonga nasusenziwa angiyindaba uhiro uyazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwane yi-national hero kungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini but hayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Omdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Dala ngoxolo Mthunzi, dala ngoxolo Madikane, dala ngoxolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwane uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labantwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kuningi abe lakho ulwazi lakho vele luningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo kukhulu.
Unkosazana Suzan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe bekuthanda ukuhamba ebuka izinto intaba ebuka izwe leni akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elone ndazaze ufike enzinyathini
uzalungiselelwa ungcwatshwa kukankiwane obe lesifo semvukuzane ikokeli yabadlalizane uPF kayingaphumele egcekeni ngokubha umkiwane isicoco sekhawu lesizwe ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngingukips Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzolo usokuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavunguzane esizala izilulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele nolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia sesigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulo ndoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba ithuthuso Khumalo usipha lolu daba esejohannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe ucozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kunokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma ufanele abotshwe kumbe hatshi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Nabe ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho bawulandeli and amazwi wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kuleleli ngabathi. Ngebhadi ngibonile isikhathi esiningi umnumzana ma esenkingeni ma ezaya erekhodi i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nqaba ukuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele lo sikomishi wamapholisa umnumzana Khehla Sithole uzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthethwandaba esekelo sombuso i-Constitutional Court ecela ukuthi ufuna ukuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesi sigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesi sicelo yathi uZuma enze emthethwandaba mhla ka-12 Ntulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhla ka-12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lo mthethwandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo olesihlanu. Lento ke yenze amapholisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hatshi uZuma ngoba usamele isinqumo se-High Court ngolesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo e-Constitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethwandaba we-Constitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lo mthethwandaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcitshi ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapholisa abophe umnumzana Zuma amuse ejele kungakatshayi ihola lesishiyagalombili ebusuku namhlanje. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela luzaba too much, uzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthema ingena lapha esikhundleni weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa, bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula ngenxa yokuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa. Ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma nabo batsha phansi ngentonga besithi akaye ndawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
UZulu weZimbabwe usekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Century, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodomo umnumzana Khujakwashe Chakwirei lohulumende. Untungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Khulekani Dube uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi, kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwireyi ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Century umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana loTagwireyi. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi iPhalamende kumele iphenye udaba lukaTagwireyi lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizinisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali, kumutshontshela abantu imali. iParliament yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Isibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu loke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganise namakhanda siphumuzela amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sithi yaletha ikomishini, ikomishini izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke konke lokhu kwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngento zonke ezenziwa ngutagrey izinto ezazenziwa i-reserve ngesikhathi sikagona.
Utagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungami Linkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intasezindaba yetsheza midlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekuphumeleleni komdlalo umpepeshi weqembu leZimbabwe uDrag Golubha Rusichu uthe impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ibele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu mabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emdlalweni elandelayo.
Mpepeshi weqembu leMozambique uRatio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi besizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamthiya enjalo ngoba kangaze ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqathekileyo kodwa yikuba ukukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe lele Mozambique asefakwe kusibaya sika Group B ndawonye lele Namibia leSenegal. Ngoqo imidlalo elonyaka bekuleziwayo ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sika Group C. Kuthe ngokungenelisi ukuzodlala kwamaqembu abalisele Comoros kanye lele Madagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abeku Group B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal kwathi leZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sika Group A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela Lesotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthi leSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwanzi adlulela kusigaba se-semifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi leSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanje.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi leMchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpi enkululeko bekuviyole zipha bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu eZimbabwe Warriors libe ngujikile ubhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.